Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende yeZupco ukuthi ibe yiyo yodwa ethwala abantu kumele wesulwe.
So that this is the court judgment, but in that sokulensuku vele izimota ezinye zithoko.
Amalunga ebandla le-CCC ahlaselwe e-insiza leMatobo abalisa umela ibulawayo edalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa.
Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi uchayelwe umuntu omdala bamephula ingalo. U-honorable yena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini.
Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abavakatshela ezindlini zabo eMatobo le-insiza.
Abantu bethu, abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende eZupco ukuthi ibe yiyo yodwa emele ithwale abantu kumele wesulwe. Umahluli walinkundla uJustice Evangelista Kabasa wesule isahluko sesine somthetho wePublic Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment National Lockdown Order 2020 kulandela ukukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights emele inhlanganiso yeJehova Mbayiwa. Umthetho lo ufakwe ngomnyaka ka-2020 uhulumende esithi ujonge ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuvumela imota eziphansi kwenkampani yeZupco njalo esola imchova esithi owindi bahlukuluza uZulu. Kodwa uhulumende usuke wavumela amakhombi ukuthi asebenze njalo kunyanga isanda kwedlula ngemva kokukhonona kukaZulu ngoba izimota ezithwala abantu bese zisilela emgwaqweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inqumo esihle ngoba kwakusuke kwagangwa oJulayi into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into ye-monopoly yona le bayikrepha bona. So kathi sesokukude ukuthi sokule-court judgment, but ingathi sokulensuku vele izimota ezinye zithoko. Ngibona ngazathi lawo singaza ngithi iyenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhange ukuthi i-politics ithile ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe nalama-applications ngathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kube kuthiwa bebephuza ukubhadala bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalanga njalo bebhadala ngebhola. ngefondi nale babantu kwesinye isikhathi baye bebhadala ngeforex. So vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekunganangqo ngoba umuntu unelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali umuntu ongalamota esedaily making cash into wangikhona vele lokungenzi ngqondo.
Udubo lwezimota sike sabona ikakhulu koBulawayo ngesikhathi kusasebenza izubuko yodwa izimota ezithwala abantu besezisilela kathesi sokunjani?
Izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngoba ungakhangela emalokishini amanye uzekobe kuthiwa kungatshaya u-6 ubuze ukuthi imota zinjani sithi kusiyatshaya u-7 ziyabe seziphela la makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzugqaka kubhuku bayaphuza ukuthandisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bethaga amadibona uma sokuntambama kodwa at least yabe liyashort ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazubu kwamanye amalokithini bephangise ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqeqetwa abasemsebenzini leli.
Uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho?
Uhulumende lawowindi liyafanana kwenze kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona nami ngono ukudefend nabantu. Uhulumende wezimbabwe lawowindi singathi bale behavior efana naye owindi aletshintshe indlela abanakana ngayo uhulumende wezane ngasezetshintshe indlela anakana ngayo liyafanana nje.
Hello ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla le CCC ahlaselwa insiza leMadobo abalisa omela iBulawayo edalele eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa. USenator Khalipani Phugeni uvakatshele abanye abalimalayo ababalisa omunye ukhulu oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 laye ochaywe walimala kabuhlungu. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo Phugeni.
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelele abalaleli emakhaya. Ngifikile esibhedlela ukuyabona uHonorable Jasmine Tofa lobaba uNcube. Bangithi ubaba ngiyasho nje kodwa ngukhulu uNcube ngoba una 74 years old lo muntu. Bamchaye bamephula ingalo. Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. UHonorable buyena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini. Nesithombe uzobone ngithumele sona izandla zombili zibotshelwe phezulu uthe emzimbeni konke lana ngokunye nje ongekudescribe. Ukhona omunye ubaba owebandlela ibusayo sisonke la kuworkshop yeze so uhambe phambi kwethu hayi uthe phuma ayuthilwa wathi hayi ayilunganga lento ayilunganga and ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi njengabantu sivumelane ukuthi i-political violence imbi kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. So kumele laba abayenza i-political violence sibakhuphe ebantwini bangahlali labantu ngoba zinyamazana asikwazi ukuhlala labantu abaziphatha ngalolu hlobo bese kuthiwa ngabantu abakwazi ukuhlala emphakathini ngempela bahlonipheke lapho ngabo bonke abantu. So hayi bago high spirit bona kodwa basebuhlungwini and kuyabonakala ukuthi umuntu opheleleyo engqondweni angeka kuvume lokho. Labo abebandlela ibusayo uminister ubaba uNdlovu njengo provincial chair akangenele ngoba lokhu naye njalo ngumuntu kuyamngcolisa lo mongameli welizwe kuyamngcolisa lokho lelizwe lohulumende kuyamngcolisa lokho. Asikwazi ukubehave ngobudlwangu dlwangu obunje singathi zinyamazana abantu bechaye bechayelwa ukuthi bakhethe elinye iqembu elingayisilo lele libusa kanti iconstitution ithi yona yi-multi-party democracy. So makuyi multi-party democracy ukuze iconstitution ifulfillwe phela kumele kube khona amabandla aphikisayo.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi sokuchaywa kwabantu siyatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo luza kuba lulodlakela olwesabekayo na?
Angiboni izithembiso zikhona ziyenziwa kuthiwa ngo-2023 sile plan. Iplan yokuthi kungabi lodlame, udlame lusenzeka abantu belukhangele manje bengenzi lutho bengakwanisa ukwenza lutho. Into esicaca ukuthi u-2023 uzodinga ukuthi ngempela kube khona okwenzakalayo ma kungukuthi kuzoba nomehluko kulalokho okwenzakala manje. Ngokuthi asikaboni umuntu oboshiwe, asikaboni le condemnation. Esikubonayo nje sibona abantu besenza amahlaya ngakho, omama, ogogo bekhunyula izigqoko behanjiswa ngamabra, ama honorable members of parliament echaywa ngendlela u-honorable Thofa oshaywe ngakhona. So hayi anginalo mina ithemba lokuthi kuthiwe u-2023 kuzobe kuthule kusebenzeka. Ngalokho embiya kubona esibhedlela angivumi.
Hello ke ngu-Senator Khalipani Phukeni obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sekudabalunye ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF avakatshela ezinye izakhamizi ematobo le-insiza ezibuzisisa ngodlakela olusanda kuqhamuka kuleyo ndawo lapho okukhangelelwe uqutshwa ukhetho lwama-by-elections kusasa. Umgcinisihlalo we-CCC kuleso sigaba umnumzana Solani nje emnyama moyo utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa kunjalo bakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi.
Salibonani mama sithandekile. Okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo, izimota zezano PF zihambile futhi zayavakatshela umama uManyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe. Bahambile khona lapho kuleyo ndawo moto ezimbili, bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani, bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo, and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi enzakele njani. Bathi khona mele yena etsho ukuthi hhayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlela babulala izinto zonke. Yena wabatshela ukuthi hhayi akusibotsotsi, ngabantu bezano abayenze njalo. Bathe besuka lapho bathi kathi wena usupport tani wacho yena mpela uthi mina ngisupport i-CCC, basuka bamchiya. So esikunazeleleyo ukuthi abantu bethu, abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo, bavakatshelwa endaweni zabo. Sibonela senisiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota ze-ZANU-PF. Evakatshelwa imota ze-ZANU-PF nje ukuthusela abantu, okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election Saturday abantu babe lovalo leke becabanga i-violence leyenzakeleyo Monday eyaseyinsiza la nge-Sunday eyasemadolo. But esikushoyo thina ukuthi noma kule violence noma kunjani asibuyele emuva. Thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe. Thina esikushoyo ukuthi abantu bakithi, bantu bametobo ewathuka abaphume Saturday ngobuningi bayevota, bevotela i-candidate yabo. Angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le eMashonaland abaze bebatshaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu emele bamvotele. Bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement, iphathi abayithandayo, bavotele i-CCC. Ngoba nxa usiyavota ungena wethe ebhokisini, njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala. bona mele bebe kwazi ukuthi khona bavotela lapha bathanda khona i-3PC kanye labantu bensiza mele bebayange sebebabonisa ukuthi bona bazithethela ubukhokheli ababofunaka bathethelwa iZANU-PF. So sihlaba ihlaba lo mkhosi ukuthi bantu bakithi asivukeni, bantu bakithi sizimiseleni ngoba le yi-test ka 2023 election ezayo bazasihlukumeza bazayenza konke kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena i-3PC bekupower bazathini nxa sebehlangana labantu belimele bazothini ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela laba ama-locals esinabo abazivisiti ngabezano sivindibana abanaso lokuhlukumeza abantu bakithi izwe kumele bezivuse busoko ihlukumeza izihlobo zakhe ihlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.
Hello ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu dlakela. Umgcini sihlalo webandla lezana PF eMathebelele and South umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu utshele umsakazo we Studio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ibandla lakhe ayisilo elibangela udlakela njalo kufanele abantu balondoloze ukuthula besalindele impumela yokudingisisa kwamapholisa ngalolu dlakela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsakazo wewange othiwa Lieja Nyai Community Radio Station uzaqala ukusakaza ngompalakazi mhla ziku-10. Lo msakazo uzasakaza ngendimi ezithi isiNambia, isiDonga lesiDombe emangweni wewange le-Victoria Falls. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi imuli ka-Shadrack Njowa ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela ukuhluthunwa kwemali efika izigidi ezimbili US$2.7 million ibotshiwe. Leli phephandaba lithi umkajo Njowa labantwana bakhe abathathu babotshiwe yena usandabotshwa kumalanga asanda kwedlula. Okwamanje sengithedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Indaba zeqiniso ezimnandi sizwe. Nangumdala u-Elephant Ncube lapha. IZANU indlela eyenza ngayo libe liyazibonela. Khona le kezi kokwenzakeleyo sebemqamulile iqola umdala nango asahambe sehlezi kuyilitshiya. Umuntu ongako uthi uyabetshayelwana libe liyabona ukuthi ogawule labojuma nxa bebona umuntu omdala sehawula sehlezi kulitshiya ngenxa yeZANU yabo le abayisapotayo. Yikho kurawundi phela yona le abathi balulungisa usidaba lokhona kodwa nantu lokho lusenzakala. Asazi ukuthi indaba le sizoyiqeda ngani kodwa ke hayi okungapheliyo kuyahlola. Ngelinilanga yalukhutha ugathi izawela phansi uphe kuzodlula. Hayi sithule sibhekile. Asikho yethu ezinhlizweni zethu. Abadala kade esanjile abantu banja. Hayi, one day is one day kuzophela.
Ngeke ngibingelele ngibonise balaleli be Studio 7 kanye nani basakazele sinikeza indaba ezimnandi ku Studio 7 mhlaba wonke. Ya, namhlanje ngiphethe udaba oluncane hayi olukhulu kangako. Ngapha eMandebeleni elupane lapho engizwe khona kuthiwa kule Pastors of ED. Pastors of ED lo baba lo okhulumayo lo mboyisi isikhulumeli sakhe lo isikhulumeli salelo banje uyazwakala nje ukuthi ayisuye walapho. Ulimi lwakhe benzama ukulalela ulimi nje ngezwa nje ukuthi hayi asuyondebele njalo igama lakhe ngizokuthiwa uThamukanye lion into enzayo lihlazo and nani bantu bemandebeleni ngokugcile kakhulu emandebeleland north ngiyalitshela nje ukuthi hayi ngiyalicela ngiyalincisa lingangeni lawo masonto layo amasonto alihluphekisayo wona lawo makuyi-church ayibe libandla pastor hayi kube sokuthi pastors for ed ukuthi for ed sokusishona u-ed ngowani khonapho wesi lowo muntu lowo isigangi impela silimele ngapho asinazihlobo ngenxa yakhe kodwa selibuyakho ngapho lizokuthi pastors for ed kuyayangisa lokho wena tamuka nyoni uhlanganisa nje igama lakho lesibongo sakithi ihlazo lelo likhuluma vele ungaqala ukuphuma emoyeni ukhuluma indaba enjalo nani bantu elingena lawo masonto yalincisa ubana phumana somasonto la yikho lokho okubizwa kuthiwa ngowaphusa waphusa ongamasonto kwakhona lingangeni ngenani amasonto alayithi niyabonga okhulumayo ngokuthulani ndlovenkayo kosikhobokhobo
Ntunga linjani basakazi be-Studio 7 siyalibingelela kakhulu Ntunga kulento eyenzakala engozi yabantwana balaba abafele emabhasini besiya kuma-trip nangokubona kwami ama-trip la ungananzeleli isikhathi esiningi abantwana abafa mbona nxa ngaphambanisi sengakwana kumbe 3-4 kuyenzakala sebebuyela ama-driver la mina mbona ukuthi kumele kunanzelelwe ukuthi abantu ababenikwa ukuthi bahambise abantwana kuma-trip asizobantu abanathayo yini ngoba ngesikhathi abantwana bengale emdlalweni le ababeyenza yena uyabe ngaphi lumuntu so into le ayinanzelele sili ukuthi yona nxa abantwana besiya ku-trip kuqonda ukudingwa sibili ukuthi umuntu lo driver ohamba nalo ibhasi uyanatha yini kumbe nganathi ngoba unganandlela sonke sikhathi ama-trip kuyenzakala sebebuyela ayikho eyenzakala besiya kuyenzakala sebebuyela kuhlungu kakhulu into eyenzakalayo ebantwaneni futhi isilonda esingapholiyo bantu ebantwaneni abancane abantu abangazi lutho lapho lona uyabe usakhangelele khona
sanibonani balaleli baba-Studio 7 labasakazi baka-Studio 7 hayi siyabonga lathi sizwe umkhulumo ezikhulunywayo lapha sizwe lo kuthiwa ngubaba uchuma lo ukuthi bakhona abanye abakhiwo khonalo kuzana sebehamba lesisi mina ngibona ba-right kulaba abantu futhi bafuna utshintshwa yena ngithi uyadla kona kahlale kona kodwa kuzomphilela yintinta hhayi abantu abarejiste kuvotwe makuwukuthi nangodisemba kuyabe kuloku kusarejistwa abantu abaningi siyabe sikhathathi sizarejista kuthi ngelanga lokuvota kathi-ke sibona iplani kunakumbe singene emabhasini sifike sifake uxwaya lethu siyengezelele inamba ngihambisane labani usiso bekhuluma mpela ukuthi kathi sinje i-triple c siyayisapota kodwa sibhalisanga so isikhuthazo sakhe sihle kakhulu ukuthi abantu kumele benzani behambe bebhalise singasapoti kodwa kumele sibhalise umazokuthi ma siwina siwine ngobuningi ekugcineni ngicela ukubingelela umama onasikhulekile esigabeni sakuthiyena ephephamoya umamncane namsizi labonamthabi labonamtha labanye nje abakhona phana eduze ngithi khona liyaphila kodwa sihlobo hhayi lathi siyaphila the registe khonapho lani the registe likhuthaza abanye siwine sike sitshintshe siphume ngale kubumnangaba sike sibone uthamisa otheni siphatheleni ngiyabonga babhayi
sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke ngingamoshi isikhathi ngivele nje ngingene edabeni mina nginombuzo wami ulo ukuthi kahle angazi ukuthi ngubani ongangidikisela loyo mbuzo kumnankakwa straight ukuthi inhloso yokufoma i-gugraund yayingeyani inhloso yokuthi i-gugraund ifake emathebheleland izimbabwe enkulu kangaka yayingeyani yona lo mbuzo yazi bengingajabula nje phenduleka ngayo ngoba ngesingami mangihleli ngicabanga izenzo zasenziwa e-gugraund mina angikhulumi into yokuzwa ngolubathi ngikhuluma into yokubona ngawo amameso ezazisenzeka phambi kwami so ngizothanda ukuthi mina ngazi ukuthi inhloso yokuthi kufonywe i-gugraund ithunyelwe emathebheleland yayingeyani izimbabwe enkulu kangaka ngicela lowo mbuzo even nalabo abazikhulumi zezandla ochuma lapha awuphendule. Mina ngokwami futhi ngiyazi nje zonke lezi zikhulumo ezikhulumelizana ukuthi no laba bantu bayasebenza bayabona ukuthi uma kungabhidlile umbuso wezano kufana lokuthi sebephelelwe umsebenzi. Yikho nje bekhuluma beze bechamazwe ngendaba yokuvikela izenzo ezenziwa izano. Ngiyabonga abasakazi ngabe imude ngicela liyifunde i-audio yami le.
Hayi ruling party shem siyehlulekile boJuma Joseph Juma lokutshona lingalikhuluma sibili lingabantu abarafu ngalindlela lithwe lifaka uNkulunkulu lidlayela noNkulunkulu. Sure kahle ke ngubuze enye into encane uyiphendule nxa ufuna uyiphendule lapho uzakuzwa khona ukuthi nje abantu abahamba baye empini bonke kuzofika namhla kakula muntu ahambe le minyaka engaphansi kwe-30 babe abantu abakhulileyo bonke ababe le minyaka emncane ngalabo bethathwe ezikolo bonke abantu abahambe empini bale minyaka esifikile 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 so bazaze beyiboneni iZimbabwe le ilunga lokuthiwa hayi kuyalunga upresident wethu umnangagwe uyayilungisa bazaze beyibonene abantu abahambe empini sisehlula abantu ababo labo kabayiboni abantwana babo ababazalayo sebele 40 something years ababazalayo sebelama 40 something years bayayibona nini iZimbabwe ilunga lunge liphongusapota lifunge lize ligwaluke umuntu sibili okhuluma ngoNkulunkulu and Joseph Chumashua thathu udlani njengobrief gawuli lakucentral lakuzanupf central committee abamkhethanga ufunga untule siyale lawe Joseph Chumashu umuntu wesintwini uyabona ngayisimo sibona sesigqaqazela sinje bamba ngapha langapha ubambelele ngapha langapha uze uthi kunganyomuka lokho ngapha ubambe ngapha ngoba khona okushiwo kuzalenza ihlale nzima lezihlobo zemikhwaya emakhaya belizalwa khona ngengqondo zemzwezeli lazo ayi 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 liyadaka shuwa liyadaka ungangizami yalenzela enye into shuwa shim
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Vladimir Putin olweRussia ubikwa esethule umthetho wokubusa kwebutho kungelasisekelo sombuso i-martial law ezigabeni ezahluthunelwa ele Ukraine ezibalisa iLuhansk, Donetsk, Zaporozhye leKherson. Lokhu kwenzakala ngoba amabutho akwele Ukraine abikwa esehahabela lezi zigaba ukuzozithatha njalo. Umongameli Zelensky Volodymyr Zelensky owakwele Ukraine uthi amabutho akwele Russia athiye omaquphula emdulini wedamu elikhulu okungabangela ukuthi lingadilika isigaba sonke sizakhukhulwa ngamanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ekuqaliseni bembona ngathi yena uPutin bengathi kasayiboni impilo yikho esephongujikela nje izikhali zakhe ephongujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobhu lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi kodwa ukuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba seRussia loba bangathanda ukuba seRussia. Yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona le ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu kakube yilokhu yikho akwenzelayo. Kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yikho wagijima futhi wenza kono kukuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyiRussia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokukubamba ngamandla ngamandla ngamandla
ngokubona ukwenzakalayo kwele-Ukraine Ukraine. Kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa? Ubona kusenzakala yini lo?
Ye, lokho kokuthi impi ingaphela le eUkraine. Anika kuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani. Ngoba iUkraine ungathi ikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la anothi le esingathi thina alezikhali lezi ezibhidlizayo i-nuclear. So kulokukhangelela khonapho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa etshaya uUkraine akukhanye ukuthi kathi umtshayelani sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West. Yiko ke nxa betshaya nakhona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana. Then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempilo okukhulu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Texas khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ubana siqhubeke sisonke kodwa ke sizadibana ngomvulo sikhathi sinye ngempela sonto lapha ngomgqibelo langesonto ezakuseni azikho indaba kodwa ezantambama kusihlwa 7:30 PM zikhona. Lingasilalela njalo ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande ngilifisela impela sonto elethukela. Ngasidibane njalo ngomvulo.